Ingcwethi zezempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo ubonakala ngokuzizwa umuntu edanile, ekhathazekile okwesikhathi eside, ukuzehlukanisa kumdeni kumbe kubangane, ukungadli loba ukuswela ubuthongo. Ukuzizwa nje umuntu ephangisa ukucaphuka, esiba lolaka aze acabange ukuzibulala, kanye lokusebenzisa izidakamizwa loba ukunatha kakhulu utshwala. Umnumzana Mthandazo Ndlovu, oqeqetshe ku-Drug and Substance Abuse Course, Adolescent Accredited Diploma, kanye le-Professional Diploma in Counseling, uchasisa kabanzi ngempilakahle yengqondo.
Mental illness isizathu ukuthi izinto nje ukuthi umuntu uphongukuzwa ukuthi yena usedinwa yokucabanga, ezwe ephelelwa vele ngokucabanga. Sizathu ukuthi umuntu wangkhona vele yena umuntu waye-abuser utshwala, ama-drugs. Uma lokukhathazeka okukhona kuye umbezwe engani ustresse kakhulu ngokwelani elemental illness. Mental illness iyaphambanisa umuntu kakhulu vele ukuthi umuntu ukucabanga kwakhe kasokunjani sokuluthwani.
Uqhubekela phambili uNdlovu ekhuthaza abesilisa ukuba badinge usizo nxa sebethe bafika ekuphelelweni yimicabango ephathelane lesimo abahlangane laso.
Abanye abantu bagcina bezibulala sasasingqondo kasanjani ngasekho right. Umuntu ecine siyazilengisa laphana, umuntu ezwise phezu kwendawo enkulu sibili. Njalo futhi lokubulalana ngoba umuntu ingqondo sasingasathathi kuhle. Sikukhangele kakhulu sibule mpilweni zethu sinobaba sithi kathi kwini ungani sokungehlela ingqondo ngazani ungani sezivaleka yini yabo. And then seek i-professional help. Ungasika i-professional help, things are going to go well for you.
Unkosikazi Lois Masuku, okunhlanganiswe ye-Africa Institute for Ending Bullying, Depression and Suicide, uthi lolu dubo kwabesilisa lusukela ekukhulisweni komntwana ongumfana emakhaya lezikolweni, ngoba engafundiswa ukudinga usizo nxa esethe wahlangana lesimo esikhanya siphezu kwamandla akhe.
Singayikhangela ngokuthi, you know, umsindo oyenzakala phakathi kwabobaba labomama. Iqiniso esesilibona lapha iningi labobaba alisebenzi, bese beyitshengisela ekubeni le-violence. Ukubunjwa futhi komntwana ongumfana engqondweni zakhe kutshiyene lendlela umntwana oyinkazana abunjwe ngayo. Singathi nxa sikukhangele thina sikubona ukuthi umntwana oyinkazana engaba le-problem, engaba le-challenge ahlangana layo, uyakhala kumbe uyasheya lomunye umuntu, akhulu lo munye umuntu. But umntwana ongumfana uyakhuliswa etshela ukuthi wena uyindoda, zibonele, you know, iningi labo sesibona ukuthi sebezibulala.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Greta Sibanda uthi abesilisa nxa bethe bayahlukunyezwa ngomkabo bafela ngaphakathi.
Obaba uyazi isikhathi esiningi ya bangathi balomoya onzima sibili wokuthi emncedeni lapha kuba nzima sibili wanalwana umoya wokuthi ungiba. Nxa behlukuluzwa ngomama kakhulu, kodwa ubaba ukuthi asuke akhulume ngakho kube nzima kakhulu ukuthi akukhulume khonokho ngoba kumthathela isithunzi sakhe. Ngalokho-ke lezi zinto zikhanya sezisiba izinto ezenza ukuthi khona obaba bakhanye sebefuthelana bephakathi behluleke-ke ukuthi bazathini.
Umnumzana Thomson Maseko, isiphathamandla senhlanganiso yePhadari enkundleni Men's Forum on Gender ekhangele iMatabeleland North, ukhuthaza abesilisa ukuba bayemangala kwabomthetho nxa bebhekane lokuhlukuluzwa.
Bakhona obaba abahlukunyezwayo ngomama futhi. Mhlawumbe yikho futhi okubangela ukwanda kwenani labo baba abazibophela, bakhala ngokuthi bayahlekwa nxa besiyamangala. Kodwa ke siyabonga uhulumende ngogatsha lwe-Victim Friendly Unit olwamukela ukuhlukuluzwa kwabobaba ngendlela efananayo nokuhlukuluzwa kwabomama. Obaba abaselaso isizathu sokufela ngaphakathi.
Kunyanga ephelileyo kunanzwa usuku olwe-World Mental Health Day olukhona mnyaka yonke mhla zilitshumi kunyanga kaMfumfu esibhedlela seyingutsheni esiyiso esikhangela ababhekane lesimo sokuhlukumezeka engqondweni kobulawayo. Umqondisi wesibhedlela lesi udokotela Nemathe Mawere ubike ukuba sebesamukela izigulane ezedlula inani elijwayelekileyo, esithi inani eliphezulu ngalabesilisa. Wapha umzekeliso wokuba kwelinye ikamuli bebele mbheda engamathumi ayisikhombisa nasithupha kodwa khathesi ilezigulane eziphose zifike amakhulu amabili i-118. Ngaphandle kwalezo zigulane, lesi sibhedlela silezinye ezelatshwa zivela emakhaya ezingamakhulu ayisithupha lengxenye i-615. Abesibhedlela lesi bakhala njalo ngokuthi imuli zezigulane azibaphi sekelo oludingakalayo lapho umuntu eselatshwa. Inhlanganiso ye-World Health Organization ibika ukuba emhlabeni wonke jikelele phakathi kwabantu abayisitshiyagalombili i-AIDS oyedwa wabo kaphathekanga kuhle engqondweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.